go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7. Ngomvulo mhlaka 22 kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengabachayeli bemtshova lapha ukukhwela kwe-fuel kusilimazile kakhulu. Umtshova singakhweza siye ku-$2 singaze sikhweze siye ku-$2.50 abantu ngeke begade because amabhasi wonke yi-$0.50. So ukukhwela kwe-fuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki.
Uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota namhlanje osokungokwesine lokhela umnyaka ubhalisileyo.
Kanti yini sesiyakwanatha eChina njani? Bona lesithi thina nxa sikhula kasilatshe khonapha okungela madokotela okungela mithi kathendule iChina kayimpendule zabuye ekaya ahambe epareni atanjengathi kanti nibalekela.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvikwa esiwe esibhedlela seChina esuswa kwese-South Africa namhla. Abahlali bakobulawayo bathe gwaqa namhla ntambama eholi yekhansili yaleli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi sevulawayo campaign. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota osokungokwesine lokhu mnyaka waqalayo. Lokhu sekudanise abantu ngamandla bevele bebhekane lendubo zokuqonga kwintengo yempahla yonke lokudla abathi isizaphinda iqanise ngamandla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu weZimbabwe uthi impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla, uhulumende ekhanya enganaki abantu bakhe. Umnumzana Effort Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association uthi uZulu wamukele ngokudana okukhulu ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota.
Ukukhwela kwe-fuel kuyinto engamukelekanga njalo ezakhamizini zeZimbabwe ekubathengi beZimbabwe ngokuba vele kuza kwenza ukuthi izinto zonke zikhwele njengoba i-fuel iyo ekhweza zonke izinto. Akulanto ezasalingakhwelanga, kuzalandela isinkwa, kulandela iziwiji zabantwana, kulandela ithukela impuphu, kulandela amahlamvu, kulandele konke, kulandela i-transport. Akulanto ezasala ingakhwelanga. I-fuel izabulokhu ikhwele ikhweze yonke into, ikhwele ikhweze yonke into, ikhwele ikhweze yonke into, isizwe singene phakathi kosizi. Uhulumende kathatha izinyathelo zokulungisa le nto le, ingakahluphi, ingakabi banzi, ihlupha abantu ngendlela eyisimangaliso. Akwamukelekanga ke lokho okwenzakalayo. Kuyabonisa ukuthi isimo somkhonomi kasimanga kahle, sidinga ukuthi silungiswe masinyane.
Omunye usomabhizimusi othengisa amafutha ezimota, umnumzana Ndaba Nyoni, uthi bahamba ngomumo welizwe. Ababathengiselayo bakhwezile ngakho labo benza okufanayo.
Njengabamagaraji akula nto esingayenza. Ifiweli bangakhala bethi khwelile lathi siyawoda phela. La siyithatha khona sithatha lathi khwelile because angeke siyithathe idura ngale sizoyichiphisa ngabesebe singasayenza ibhizinisi. Ukuze ibhizinisi ihambe lathi kumele sithole iprofit ukwenze siwode futhi kusasa. Yi-business so lathi sihamba nge-situation ekhona. Ama-supply akhwezile lathi siyakhwezile.
Na Carlton Zulu, umtshayeli womtshova kobulawayo, uthi lokhu kuyabalimaza ngoba bengenelisi ukukhweza imbadalo yokugada bona besanda kuyikhweza.
Thina njengabachayeli bemtshova lapha ukukhwela kwe-fuel kusilimazile kakhulu. Umtshova singakhweza siye ku-$2 singaze sikhweze siye ku-$2.50 abantu ngeke begade because amabhasi wonke yi-$0.50. So ukukhwela kwe-fuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki. Kwazi ukuze sisebenze which is umthombo kasemeliwe $3.50 and by which akula umuntu ongayikwanisa le mali. Abanye abantu bagada every day, abanye babefunga ukugada 3 times a day umthombo. Njengabantwana besikolo akwenzi ukuthi begada amabhasi because babezaphuza ukuthi befike esikolo. Lathi sesingena choice ukuthi sihlale sikhona apha ku-$2 kuyakuziforsa sibili sicine sesiyikhweza. So hayi kunzima.
Unkosikazi Sihle Dlodlo ongumzali uthi yena uhulumende akangenele ekulungiseni umumo osukhona elizweni.
Silokudana okukhulu kakhulu ngomumo lo osukhona eZimbabwe. Kumele sithwale abantwana sibasesikolo sihambe siyebathatha lathi sihambe emsebenzini. Kuba nzima kakhulu ngoba khathesi intengo zezinto ziyala zilokhu eziqansi. Khathesi ukuthi abantwana sabahambisa sifathini ezikolo asikwazi. Ngakho besiphothe uhulumende angenele ekwehliseni amafutha ezimoto. Langaze bethu ufake amabhasi ekhiwe khona laphana ayivumi. Kuba inconvenience kakhulu kithi sabe sigijimisa isikhathi esiye emsebenzini omele samisele abantwana. So besicela ukuthi bayithi uhulumende angenele kulokho.
Umumo wokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota kaningi-ningi eZimbabwe usudanise abantu bonke elizweni. Besithi abasakwazi ukuthi umnyaka lapho ozaphela khona bayabe sebekusiphi isimo. Bathi inhlupho ababhekane lazo zingani zenziwa ngabomo ngoba ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuyikho okudala ukuthi intengo yento yonke ikhwele ezitolo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokusenjalo, iningi selisesabela ukuthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuzabangela ukuthi intengo yenye impahla ezitolo layo ikhuphuke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamizi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Awulabungcono osebukhona uhulumende lo usenga ezimithiyo ngoba okwenzakalayo sikhuluma kunje namhlanje intengo yamafutha ezimoto ephelile. Petrol $7.94, kutsho ukuthi ke sifika $8. Ikanti ke khonokho kubangela lokuthi izinto impahla zonke lama-services azosebenzisa i-transport akhwele. Kubangela lokuthi imthova ikhwele. Okungangokuthi ke abantwana beZimbabwe bonke sebesebunzimeni, sekunzima-ke ukuthi baphile njani. Undoda seyehlulekile lohulumende wakhe, yikho ke sokudingakala ukuthi aphume. Abantu sebeze besithi umgabe wayelocuka, umgabe wayefubi, kodwa ke kwakungcono azange kufike kulesi banga esesiphakathi kwabo. Abantu bathwele nzima kakhulu.
Intengo izaqonga na kwenye impahla nxa sikhangele okwenzakeleyo khonoko?
Kuvele kunjalo. Amafutha singathi yiyo inhliziyo ye-economy. Konke okuthengiswayo, ama-services, kuyadingakala ukuthi kuthwale kusuka kwesinye isigaba kufika kwesinye. Kuyasebenzisa amafutha. Yikho ke nxa amafutha-ke ezimoto ekhwelile kutho ukuthi zonke izinto zizalandelana-ke ngokukhwela zidura. Ngoba kutho ukuthi imthova, i-transport sizadura, abantu besemsebenzini sekumele ukuthi-ke bagade imali eziphezulu. Okutho ukuthi sekumele kukhwezela kuma-salaries. Bese kuthi-ke nxa sekumele kukhweze kuma-salaries, i-production, izinto ezithengisa lama-services sekumele zikhweze kwenzela ukuthi zenelise ukuthi-ke zibhadale-ke izisebenzi, beneliseke ukuthi-ke kusebenzeke kwi-economy. Yikho ke amafutha ezimota akhweza izinto zonke. Sesikhangelele ukuthi nje amalanga amalutshana alandelayo izinto zizakhwela eZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisakhamuzi sakobulawayo, njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa esiwe esibhedlela seChina esuswa kwese South Africa namuhla. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba wethule umbiko othi umnumzana Chiwenga ogula umkhuhlane ongavezwanga uza kuyahlolwa kwele China ngeviki edlule. Umongameli Mnangagwa wathi umnumzana Chiwenga usengcono njalo usesenelisa ukuzivoca umzimba. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi esiwe esibhedlela se-trauma center eHarare ngemva kokuba i-BP yakhe ibikwa iqanse okwedlula amalawulo. Umsekeli kamphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthodi uthi kubalulekile ukuthi umnumzana Chiwenga asiwe ukuyahlolwa kwele China.
We don't want that speculation. We want newspapers or media houses to report accurately.
Asifuni ukwenza kokucabangela, sifuna abezindaba bethule indaba ezimqotho ngokwenzakalayo. Yiso isizathu esenze unobhala obona ngokwethulwa kwembiko eofisini kamongameli ekubone kufanele ukuthi ethule isaziso kuZulu esokuthi umsekeli kamongameli uChiwenga obese South Africa eselatshwa useza kusiwa kwele China uya kwelatshwa khona. Leli linyathelo elibukekayo lithethwe yile ihofisi ukuze umuntu wonke abekwazi okwenzakala kumsekeli kamongameli.
Lawo ngamazwi kamsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Motodi abehumutshwa nguChris Kande weStudio 7. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MTC unkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Kande weStudio 7 ukuthi bafuna umnumzana Chiwenga elatshwe ezibhedlela zekhaya.
Thina njengebandla le-MTC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Janice kuyasidinisa ukuthi sizwe amagama anjalo, ngoba okulapha kuleli lizwe ngalezi nsuku isibhedlela sesisesabisa ukuthi umuntu ayefika khona, ngoba imali esezibizela ezibhedlela zethu ziyesabeka. Kanti yena sesiyakwalatshwa i-time yanjani, bona besithi thina nxa sigula ngasilatshwe khonapha okungela madokotela okungela mithi. Kaphendule i-China kayimpenduli zabuye ekhaya ahambe ebhareni atandiye ngathi kanje nibalekela.
Ye, sike saxoxa labanye abathi bona uhulumende usetshengise ukukhululeka lokufaka izinto egcekeni ngokukhipha umbiko naleyo kubana uChiwenga usesiwe esibhedlela seChina okwakungenzakali phansi kombuso okaMgabe.
Akamsebenzi nako ukuthi kulokukhululekani ubalekelelani izibhedlela zakhe lezi azivuthayo yini. Angithi bathi khona vele sithina ukuthi sizalatshwa asoze sifike ngani sithina esibhedlela kulale tonke. Ukukhululeka akutsho ukuthi nxa yena sekhululeke sebesikele ukuthi yelatshwe eChina thina siyelatshwa lapha ekhaya. Babalekelelani izibhedlela zalapha? Angithi bathi kurayit ekhaya so uzibalekelelani izibhedlela zonezi? Kaphenduka abuyezolatshwa ekhaya njengathi.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abahlali bakoBulawayo bathe gwaqa namhla ntambama eholi yekhansili yaleli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi seVulawayo campaign becubungula ingxabangxoza esanda okwenzakala kuleli dolobho, lapho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami axotsha khona umabhalana omkhulu kamanisipalalo umnumzana Christopher Dube emsebenzini kodwa wabuyiselwa. Lokho kulandela omunye njalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo lapho abahlali abadala bakoBulawayo abagoqela abake basebenza kukhansil yama-aldermen omabhalane o-town clerk labo sibalukhulu baleli dolobho banquma ukuthi okhansila baxotshwe kusalindelwe ukhetho olutsha. Omunye wabahlali bakoBulawayo obesemhlanganweni walamuhla umnumzana Prince Zwidekalanga Khumalo uthi bathethe isinqumo esifanayo.
Umhlangano suzaphetha uqalise ngemva kuka-4 o'clock ngoba kube lokuganga okube khona insuku lezi ezidluleyo lapha abantu abangama-councillors abakhethwa ngabantu ukuthi bakhokhele nge-development lange-service ku-community bagcina besenza izinto zobudlova. Ngakho okungani kuyavunyelwana ukuthi kabaphume ku-council njalo kube labadala abakhokhela i-council behlambulula ingcekeza yonke le engabe iwu-council. Okuphumileyo ukuthi umhlangano le ifanele ibe khona ama-township wonke, kuphume kwi-petition njalo i-resolution zangkhona zisekelwe izinqumo zibe izinqumo ezisuka ebantwini abathile abahlalileyo phansi babhala amabizo abo basayina ukuze kube yinto ehanjiswa phambili kuhulumende we-local government ukuze babone ukuthi into le bangayibamba kanjani, ngoba iBulawayo isingcolile. Idolobho leli lakhiwa ngemkhonto yabobabamkhulu, laqandwa ngemkhonto yabobabamkhulu. Ngakho abantu bazondile, bathuthumele, badanile ngalokho okwenzakale ngabantu bokuza kulesi sigaba.
uthi abantu bokuza ungathi kube ngumhlangano okhuluma ngemhlobo abanye abathi inketha bechabi kumbe ikhuluma ngakho kuvele kuhlupha edolobheni lako Bulawayo
athi ngaswe inketha bechabi ilizwe leli iBulawayo nangwayo ile mihlobo yonke kulamaNdebele kulamaNguni kulamaShona kulabaSuthu kulabaXhosa kulamaVenda kulamaNambia imhlobo yonke khona la akulula ukuthi ukhethe omunye umuntu kodwa umuntu ozalelwe koBulawayo uyazakala olesifiso sokuthi iBulawayo ithuthuke uyazakala oze ngesitimela elanda ukuthi azethethwa kuma election emele any political party njalo abe sisenza lokhu kona abakwenzileyo yikho abantu bangasele singapha
ngubani obeqoqelo umhlangano
ubungumhlangano wezakhamizi bekungalatafula abantu abangaphezulu kumbe abangabagcini besihlalo wonke umuntu belingana bebexoxisana bekuyinkundla ngendlela okwakuthiwa yinkundla ngayo ekadeni nxa okhokho sebehlangane lento enje kusweleke nje isikhonkwani esokuthi babethele ngemva kwesisila somuntu ogangileyo kumbe bamhambise entabeni zabathakathi
lowo ngumnumzana Prince Zwidekalanga Khumalo umhlali wakoBulawayo Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota abantu abathi kuzabangela ukukhuphuka kwembadalo yempahla yonke lokuza. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu balekwe Puerto Rico ziqhubekela phambili zitshengisela zisithi usibalukhulu Governor Ricardo Rosello kumele achiye umsebenzi. Abaxoxa lokho kutshengisela bathi bakhangelele ukuthi abantu abangafika isigidi loba ukudlula bazatshengisela usibalukhulu aze achiye umsebenzi. Kulabantu abalitshumi lasikhombisa abafileyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe kwelinye lamalunga eqembu lamalwecatsha esigodlweni sakwele Somalia iMogadishu. Leli bhomba lidubuke kwenye ihotela esendleleni yokuya enkundleni yendizamtshina kulelo dolobho. Abenhlanganiso elwela amalungelo ezifundi zesifazana emakolitshini lema university Female Student Union Trust FSU bathi bazaqhubekela bekhankasela indlela zokuvimba ukuhlukuluzwa kwezifundi zesifazana ezikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe. Bathi kumele kuphunywe le mithetho ezakwenza babotshwe abahlukuluza izifundi zesifazana ngoba ezinye zazo zigcina zisiba lemikhuhlane yengqondo loba engulamakhwa. Ngemva kokudlwengulwa, uMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-FSU bathi umculo wakulezi nsuku wabasakhulayo owe-dancehall ofana lale ingoma eka-Albert Mshore, yena owaziwa njalo ngelokuthi Boom Bethu, zilulaza abesifazane sebekhangelwa njengempahla esetshenziswa santando. Abanye sebegcina belahlekelwa impilo ngemva kokuhlukunyezwa. Izifundi zesifazane zikhala njalo ngokuhlukunyezwa ngababalisi labaqeqeshi ukuze ziphumeleliswe kuzifundo zazo lakumihloliso. Kungalesi sizathoke abe-FSU bekubone kufanele baqhube imikhankaso ekuthaza ukuqedwa kwalolu dubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane sebesebenzisana lezesilisa. Umqondisi we-FSU unkosikazi Evanice Munando uthi okudanisayo ukuthi kwenziwa langababalisi kuphethe sekubangela imikhuhlane emacansini eyengqondo abanye begcine bezibulala ngoba sebephelelwe beswele abangabasiza.
And as an organization we have been lobbying and advocating Sihlezi sikhankasela ukubekwa kwalezi ndlela ezikolweni zemfundo yaphezulu thina njengenhlanganiso ye-Female Student Union Trust. Lokhu sikwenza ngemva kokunanzelela ukwanda kwalezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane esizitholiswa nsuku zonke esezilahlekelwa imphefumulo zihlukunyezwa lokudlwengulwa.
Being abused, who are being raped.
Uthi kodwa kuqakathekile ukuthi basebenzisane lezifundi zesilisa kulo mkhankaso. ULeroy Mandeya oleminyaka engamashumi amabili lane yokuzalwa ngesinye sezifundi zesilisa eMorgan Zintech College osewazinikela ukuphathisana labe-FSU ekulwisaneni lodubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane emakolitshini.
We are suffering inside because we are not saying it out.
Sifela ngaphakathi ngoba singakukhiphi lokhu okusihlupha. Singabahlukumezekileyo mihla yonke kodwa siyesaba ukukutsho. Kuyasihlupha kakhulu ukuthi sicina sesingena ngemicabango yokufuna ukuthatha imiphefumulo.
Abe-FSU bathi basebenzisana lohulumende kanye labe-ofisi yommeli wakulemelika eZimbabwe. Kunkosikazi Gladys Thabani Thuthisani usebenzelana labe-ofisi yommeli wemelika eZimbabwe ebona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zobudlelwano.
Esikwenzileyo ukuthi sithe thina sihlala sikhuluma ngakho, sihlala sikhuluma futhi labantu besifazane ukuthi ye kule gender based violence, kule sexual harassment, but asizake sibise abafana kumbe amadoda ukuthi babuye labo babe ingxenye yema-programs ona lawo.
Ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokwethulwa kwemithetho evikela izifundi zesifazane.
Sisenzela ukuthi bona babe yibo abazajutshisa indaba yokuthi i-gender based violence, i-sexual harassment emakolijini yehle, babe ngathi ama-advocate. So mna ngokubona kwami into engabanhle yona.
Inhlolisiso eyenziwa ngabenhlanganiso ezisebenzisana labesifazane kanye le-Female Student Network Trust ngomnyaka 2015 yaveza ukuba isilinganiso esesabekayo sokwedlula amachume ayisichiyagalolunye ekhulwini 94% sezifundi zesifazane emakolitshini lema-university saveza ukuba zike zahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngendlela eyahlukeneyo. Okuningi wakhona kusenziwa ngabaqeqeshi besilisa. Linhlolisiso yaveza njalo ukuba zinhlanu kuphela izikolo zemfundo yaphezulu kwezingamachumi amabili lanye ezasetshenziswa kule nhlolisiso esezaphuma leziqondiso zokuvikela udaba lokuhlunyezwa kwezifundi zesifazane. Lezi ngezivalisa iMidland State University, Bindura University of Science Education, Mutare Polytechnic College, Great Zimbabwe University, kanye leChinoyi University of Technology. Ngenxa yodubo lobuyanga, izifundi zesifazane eziningi sezitholakala zibanjwa ngamandla ukuvumba ohlalisana labesilisa abalemuli zabo ababenza omakhwapheni bebabhadalela indleko zabo ngoba bebanika ucansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoe Antipas uthi kuqakathekile ukuba bathole imiklomelo emithathu loba bengadlali kuhle ukuze baqhubeke belokhu bephefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ele-FC Platinum. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Platinum lihlezi phezulu kwengalane lemiklomelo engamashumi amathathu lanye ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu njalo ngempela viki edlileyo litshaye lechapungu nge-1 kanya. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele kulawa Chiefs nge-2 kanya njalo elilemiklomelo engamashumi amabili lathuba munomunye. Iqembu le-Chicken Inn lalidlala ngebhola elinathisa amanzi kodwa umqeqeshi walo uJoey Antipas utshele intatheli zindaba zemidlalo ngokuba okuqakathekileyo ukuba bathole yonke imiklomelo yomithathu.
Our plan is to just keep the pressure
on FC 2 points behind.
Icebo lethu ngelokuthi siyale silokhu siphefumulela intanyeni yeqembu leFC Platinum. Yikho ukuqathekile ukuba sithole yonke imiklomelo yomthathu lalapho esiyabe singadlali kuhle khona. Okujiseka ngaphansi kwekhola kuvele kuhlezi kukhona emdlalweni yonguqu, njalo oqakathekileyo yikuba singakuvumeli ukusiphazamisa.
Iqembu leCapes United belihlezi endaweni yesithathu le miklomelo ngama-27, njalo libe ngumtshikelo bhanqa 1-1 lele Dynamos ngensonto. Kuthi endaweni yesine kule qembu leBlack Rhinos lona liyale lilokhu lile miklomelo ngama-24 ngemva kokunqotshwa nge-1-0 leNkezi Platinum Stars. Iqembu leBulawayo Chiefs litshelela kuyela emsileni wengalane yemiklomelo ngemva kokunqotshwa kwalo ngele Chicken Inn, njalo lile miklomelo elitshumi lanye. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leTel1 lona elinqotshwe nge-2-0 leMshwana Stars, njalo omabili lawa amaqembu ale miklomelo elitshumi lantathu. Kuthi endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leYada eliye miklomelo elitshumi lane, njalo libe ngumtshikelo bhanqa 1-1 lele Harare City. Iqembu leHighlanders liyale lilokhu lihlezi endaweni yetshumi lane, njalo lile miklomelo elitshumi lesikhombisa ngemva kokuba ngumtshikelo bhanqa 1-1 lele Manyika Diamonds. Asiyikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu ebelimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba ye-Vitality Netball World Cup liphuthelise endaweni yethu kwamnembili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha aphatheke kumncintiswano walo nyaka unaoqhutshelwa elizweni laseNgilandi. Lokungokwakuqala ukuba iqembu leZimbabwe liphatheke kumidlalo yezwe zomhlaba. Iqembu leNew Zealand yilo eliphakamise isicoco esokuba zintshantshu zezizwe zomhlaba ngemva kokunqoba ele-Australia nge-52-51 ku-final. Endaweni yesithathu kube liqembu le-England lona elinqobe le-South Africa nge-58-42. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Mjanjini.
Kokomania ukalavenja selethemba liukholisile libuzophuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singazigqibeza lamhlanje uhulumende osephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota namhlanje osokungwesine lokho umnyaka waqalisayo. Abahlali bakoBulawayo bathe gwaqa njalo namhlanje ntambama eholi yekhansila leli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi Save Bulawayo campaign, lapho abagcizelele ukuthi kufanele okhansila baleli dolobho vexotshwe kusalungiselelwa ukhetho olutsha. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.